Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Thathe leli thuba ngibonge uThandono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-14 Mbimbitho 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi abantu abaningi kade befuna ukubhalisela ukuvota phansi kohlelo lwakugcina ukhetho lungakenziwa bagcine bengenelisanga ngoba imitshina yokubhalisa ibingasebenzi.
Ama-youth kuqakathekile ukuthi umuntu ayithathe i-ID ayirejista akhethe umbe kumbani lwabe efuna ukuthi amele kusigaba sakhe.
Umanyano wenhlanganiso ezikhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota owekhaya Vote 2023 uthi ukhuthaza asebefikise iminyaka elithumi lasithupha ukuthi babhalisele ukuvota.
Esikwenzayo ukuthi information yona leyo ukuthi kubhaliswa ngapi kuvota lokuzwisisa esithi voter education ikho sincedisana leze ukuthi abantu bazwisise ukuthi ama boundaries semi njani, ama constituencies semi njani, njalo ukuthi ubhalise ukuvota ungabhalisa ngapi.
Silengxoxo lomunye owebandla lezanu PF unkosazana Sukoluhle Kabhuncube ofuna ukuncintisa isigaba sevungu enkabazwe.
Sibona ukuthi umama yena engasenzelani ngoba kade saba labo baba. Ngithi phambili ngezanu PF, ngithi phambili ngedevelopment for ivungu constituency.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho lwanyake lwalonyaka.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Madoda siyovota.
Ibandla le-CCC lithi abantu abaningi kade befuna ukubhalisela ukuvota phansi kohlelo lwakugcina ukhetho lungakenziwa bagcine bengenelisanga ngoba imitshina yokubhalisa ibingasebenzi. Eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter, unkosazana Fatsayi Mahere uthe indawo ebezilodubo lolu zibalisa i-Epworth Hague Park leMondoro. Uthi bathole imbiko yokuthi abebandla lezanu PF bathethe imfanekiso amalunga ebandla le-CCC kade ekhankasela ukuthi uZulu abhalise ukuvota. UMahere ucebise iKhomishini yezokhetho e-ZEC ukuthi ilungisise imitshina yayo ukuze uhlelo lolu luphumelele. Inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ikhuthaze amakholwa esiKristu ukuthi aphume ngobuningi ayebhalisela ukuvota kuhlelo lwe-Mobile Voter Registration Blitz olusungulwe ngesonto lusiyaphela mhla ziku-21 kuyona le inyanga. Linhlanganiso ithi kungumlando wakhe wonke umuntu osefikise iminyaka yokuvota ukuthi ayebhalisa njalo avote kukhetho olukhangelelwe kwenziwa ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi. Ugatsha lwe-ZEC lubikwa luhamba labogatsha lukamsitheli ukuze abangelazithupha benelise ukuzithola bese bebhalisela ukuvota. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomqondisi weZimbabwe Christian Alliance umnumzana uSenis Banda.
Thina njengamabandla besisebenza kakhulu la iZimbabwe Electoral Commission, ngakho leli thuba lokuthi abantu bathole ithuba lokugcina ukuba bayirejista ukuvota liqakathekile kakhulu. Siyananzelela ukuthi iZimbabwe Electoral Commission isivule indawo zokurejista eseduzane labantu, ngakho ke besithumezela imbiko ukuthi abafundisi bamemezele abantu ukuze wonke umuntu aphume ahambe ayirejista ukuvota. Ngakho luyahamba kuhle, le kube yisonto yokuqala kumenye kwamenyezelo asifuna ukukhangela sibone ukuthi kuleli viki bangaka abantu abahambileyo njalo bekulendlela yokukhuthaza abantu ukuthi ku-announce emabandleni ngoba abaningi njalo siyakwazi ukuthi abala ama-IDs lokunye ngakho-ke siyabonga njalo ukuthi registry department isivulile layo uhlelo lokuba abangala ama-IDs bathole ngoba lokhu kokubili kuyasebenzelana ukuthi umuntu athole i-ID abesekwanisa-ke ukuya register ukuze akwanise ukuvota kuluhlelo oluhle oluhamba kakuhle
Inxa sikhangela inani labantu ababhalisayo ungathi sokulotshintsho yini ngoba esikhathini esedluleyo besisizwa ukuthi hayi abantu ngani bayadonda
khona sizabona ke liviki ukuthi laphi phela ukuphi registration yakhona ibenjani khathe sukusese masinyani ukuthi senzeni i-judgment yokuthi abantu ba-responde njani kuyamele ukuthi sikukhangelenini ngempelaviki sibone ukuthi kambe liviki kusebenzeke njani kodwa umsebenzi ubusetshenzwa abantu bekhuthaza ukuba abantu baphume baye-register sibonile njalo ukusebenza okwebulenjini okwama-WhatsApp group usebenza kwama-Facebook lokunye kukhuthaza abantu ngakho siyathemba ukuthi lokhu kuyasebenza nxa kuhlangane nela lokumemezana okwenziwa abantu bekhangelene bonani kuzakhipha ixuku labantu eliningi kakhulu ukuthi liyeregister
kulabo mhlawumbe abalokhe belokuthandabuza abathi kabasoze babhalise ungathanda ukuthini kubo
kulabo abantu abangamakristu kuqakathekile kakhulu ukuba bagcwalisise ukuba izizalwane zalapha eZimbabwe njalo lokuba yingxenye kokubuswa kwelizwe leZimbabwe lokhu kwenza ngokurejista usebenzisa ilungelo lakho lokuba uyevota siyakwazi ukuba impi yenkululeko eyayincediswa langamabandla amabandla asebenza kakhulu eZambia lakubo-Mozambique lakubo-Botswana bencedisa abantu kwakulelwa ilungelo lokuba lola lo muntu oseZimbabwe ungakhetheleki ukuthi ulishona ulindebele ngumthiwa ungumhlobo bani ulelungelo lokuthi uyevota khetha inkokheli oyifunayo le yinto abanye abantu abachithekelwa zimpilo zabo belelwa lelo lungelo ngakho kuqakathekile ukuthi thina njengabantwana beZimbabwe siliqakathekise leli lungelo njalo silisebenzise kulabanye abasanda ukuthola leli lungelo okokuqala abantanga ama-youth kuqakathekile ukuthi umuntu ayithathe i-ID ayirejista akhethe umbe kumbani lwabe efuna ukuthi ammele kusigaba sakhe
lo ke ngumnumzana uSenis Banda umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance obexoxa icingweni leStudio 7 ekubulawayo lokhu sokudaba lunye inhlanganiso yezinkonzo yeZimbabwe Christian Alliance isikhuthaze ngiyaxolisa ke balaleli leyo ke indaba esesibalile kubekeni phambili sikhangele olunye njalo udaba elwezokuvota silendaba esiphatheleke ngusithandekile Mhlanga
esikwenzayo ukuthi information yona leyo ukuthi kubhaliswa ngapi kuvota lokuzwisisa esithi voter education yikho esincedisana lezeke ukuthi abantu bazwisise ukuthi ama-boundaries seminjani ama-constituency seminjani njalo ukuthi ubhalise ukuvota ungabhalisa ngapi njalo siguquzela njalo sikhuthaza ukuthi abantu bengabi le ndaba lokuthi i-proof of residence uyayithatha ngapi ungahamba ezeke khona le kule form abakunika lona obhala khona ukuthi hayi mina ngihlala ku-address ethile ikwendlala khona u-commissioner of oath authorize yikho esikukhuthazayo ukuthi abantu bengahlaleli ngemuva ngathatha ithupha sakho esephepha uthathe eseplastiki as long as kule photo yakho and ifoto yena leyo ikhanya
kule ngxaki yini elihlangana lazo njengenhlanganiso kumbe abantu abahlangana lazo ekuthini bethole incwadi zabo zokuzalwa kumbe izithupha kumbe bebhalisele ukuvota
ingxaki bezikhona mbijana ikakhulu ekutholeni izithupha lezi ngoba besibona ama-updates ade siwathola ukuthi ividi kubo-trade court lapha kobulawayo bekule ndwendwe ezinde kakhulu abantu belayinele ukuthatha izithupha so nxa sokubuya sokungani kudecentralize kubuya ebantwini kulapho kubhaliswa khona lokuvota ngaba kakuhle kakhulu ukuthi nxa umuntu omutsha ade ngakatheni 18 years esethe wathola leli paper i-ID akwanisa ukubhalisa ukuvota njalo kathesi sikhayeleli ukuthi sikuthaze lalabo nje abathethe 16 years ukuthi abathathe izithupha zabo noma bengasoze befinyelele ukuvota. So sikhangela ukuthi ingxakade zikhona lama queues la de khona abantu bangaphathiseka kulolu hlelo.
Zikhona yini izinqumo eselikela zithatha eziphathelane logwalo loluhlu lwabantu ababhalisela ukuvota?
Sike saba lomhlangano leZimbabwe Electoral Commission ngeFriday lapha koBulawayo, lapho esixoxisane khona ngendaba ezishiyetshiyeneyo ezigoqelayo nale ndaba echisa kakhulu voters roll. So ekuxoxeni kwethu izeki laye isinika i-feedback ukuthi hayi, i-voters roll ayikabi final for i-2023 harmonized election ngenxa yokuthi kulamanye ama-processes afana le-blitz a-inputa into that voters roll. So i-voters roll ayisozibe khona kathesi ngenxa yokuthi ngaba khona kathesi omunye umuntu sengathi ayisafanani leyinye i-final roll ezaba khona after i-rollout le voter registration eyenziwe ilizwe lonke. So lathi sabe silonke sixoxisana labo sizwisisa ukuthi kuhamba njani ukuze besinike lathi i-heads up ukuthi hayi, final roll sikhona njalo nxa umela abantu kumbe ecouncilini kumbe ephalamende kumbe u-presidential ulelungelo lokuthi uyithole uyiphiwe leyo voters roll ku-nomination court. So sikwesi kukhangeleleyo ukuthi lathi sibe silandelela sizwisisa ukuthi udaba le-voters roll solumi njani, kodwa kwakathe sibe sithi akayikabi ready ngenxa yokuthi kulenhlelo ezijeneyo ezenziwa abazenzayo ezifana le-blitz lokuklina kwe-voters roll kukhangela abantu asebasichiyayo ukuthi bakhitshwe kuleyo voters roll ingakapresentwa as the final roll for ama-elections la esibhekane lawa asesesiduzane.
Hello ke ngumnumzana Nkosikhona DVD isikhulumeli senhlanganiso ye Ekhaya Vote 2023 obexoxa icingweni lo Sithandekile Mhlanga we Studio 7. Umanyano we Ekhaya Vote 2023 ngokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota. Uthi uzakhuthaza abantu sebefikise iminyaka yokuzalwa elithumi lasithupha ukuthi bathathe incwadi zezithupha lanxa bengasoze bavote lonyaka. Njalo lumanyano uthi usebenza le-commission ye-ZEC kuhlelo lwe-mobile voter registration blitz exercise olusaqhubekayo. Kusenjalo silengxoxo lomunye oyibandla lezano PF unkosazana Sukoluhle Kapu Ncube ofuna ukuncintisa isigaba sevungu enkabazwe. Lesi isigaba isiphethwe ngumnumzana Omega Sibanda laye oyibandla lezano PF. Sixoxe lomancube ukuze sizwe okuningi ngomkhankaso wakhe.
Yimu mama wokuqala engibe lesibindi ukuthi hayi asikeni sizame umama bakithi sibone ukuthi umama yena engasenzelani ngoba kade saba labo baba ngithi phambili ngezani uPF phambili ngopresident Mnangagwa phambili for president Mnangagwa 2023 ngithi phambili ngedevelopment for Ivungu constituency.
Zikhona yini inhlelo osuke wazenza eziphathisa uZulu wesigaba sakho?
After njoba ngikhulumile ukuthi after 2 years bese ngobaba bekungobaba kade bese bebengo MP bese sithi bakithi sike sitshintshe abantu sebefuna umuntu ongumama. Umuntu ongumama ulokwehlukana lobaba lomuntu ongubaba. Singatsho ukuthi umuntu obaba ngabantu ababi, hayi, kodwa nje sadalwa ngumlimo singabantu esichiyeneyo. Umuntu ongumama ngumuntu ongela sibindi, ngumuntu olesihelo, ngumuntu othi noma ephezulu kodwa uyazehlisa elalele umuntu ongubaba. Ngumuntu olokulalela, ngumuntu ofuna nje into ezile order. Umuntu ongumama vele emuzini, nxa umuzi ungela muntu ongumama uyakhanya ukuthi umuntu ongumama kakho lapha. So Ivunku constituency izaba liguma lethu njengomuntu ongumama, sililungise iguma lethu ngendlela umuntu ongumama angalungisa ngaye ilokhuza iguma. Singathi ukuthi hayi obaba libabi, obaba linjani, hayi, sithi asikeni sitshintshe isichebo, sithi 42 years singobaba kuphela. Asikeni sithi wathi sizama umama sibone ukuthi kanti silahleka ngapi. Yikho ngizama ukuthi wothani ngingene, abantu yibo abangikhethileyo ngoba ziningi izinto esange ngazenzela e-community. So ukuthi akuye sizame mancube ukuthi wena engxenini ungasinceda usenzele lokhu esikhala ngakho izinto ezisingelazo. Sithe hayi, ngothi lami ngibe ngiqungisa ibindi ngime labo baba lami ukuthi ngithi hayi bobaba kethi sicela sike sizame umuntu ongumama. Omama abaningi abalazibindi zokungena ngoba abantu bonke bathi akufuna isibindi sakho, kufuna isibindi sakho. So alokho kufuna ngikho kade kungena obaba ngoba baba bayisibindi, balezibindi. Kodwa mina ngibe ngumama wokuqala ukuthi ngithi hayi, wothi nami ngingene. Ngizame ukuthi mbone ukuthi kanti silahlekangapi. Ngiyabathembisa abantu bevungu constituency ukuthi linganyivotela amazikhalazo zenu zonke zizaziwa. Ngizalihlonipha yonke into eliyifunayo, ngizalilalela konke elikufunayo, ngizaba ngumlomo wenu, ngizaba ngumlomo wenu phambili, ngilenzele konke elingabe likucela okusemandleni ami. So asikeni sizame umuntu ongumama abantu bevungu constituency, sike sibone ukuthi umuntu ongumama bakithi engayenza okuchiyeneyo kumbe uyenza okufana naye lo muntu ongubaba. Kodwa siyazi sonke ukuthi hayi, ivele lapha okubambe khona umuntu ongumama kuyakhanya kulalapho okubambe khona umuntu ongubaba. So sithi hayi phambili nge-development vungu constituency, sifuna i-development constituency yonke. Yikho sithi hayi, asizameni umuntu ongumama khathesi.
Lo ke ngunkosazana Sukoluhle Gabhuncube, omunye wabazancintisa kukhetho lwabazamela ibandla lezanu PF kukhetho lokudinga ilunga ledalela eParliamente, ubekhuluma icingweni leStudio 7 eseGweru. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, siyanxusa bonke abazancintisa kukhetho ukuthi basithinte sixoxe ngenhlelo zabo kunombolo zethu zeWhatsApp ezithi +12024650318.
Asamben matuta siyo vota.
Asamben matuta siyo vota. Si vote lenkolo.
Asamben matuta siyo vota.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi sezizaphela ukwakhiwa izindlu zabasuswa ukuze kwakhiwe inkampani yokulungisa amalahle athiwa iCoke emangweni weMuchesu eBinga. Iphephandaba lobulembu beinternet elesite lilodaba lokuthi udubo lokwanda kweminyane edolobheni leWange sokudale ukuthi iziphathamandla zempilakahle ziqale uhlelo lokufafaza imithi izindlu. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Abantu bezana liyabeqhamba amanga likhuluma iStudio 7 la. iStudio 7 abantu beStudio 7 abakwazi ejompile. Yikho libaqhambela amanga libatshela amanga so ukuthi hey, thina senza into esifuneka ngabantu. Liyenzani kodwa ejompe khona le? Liyenzani esisifunayo? Liyenzani kahle kahle? Ake ningitshele ngento eyi-one wena uthiwa ngubani wena, angazi ukuthi vele uvela ngaphi vele wena. Akungitshele ukuthi uyenzeni into efuneka ngabantu eyi-one nje kuphela, eyi-one nje kuphela, eyi-one kuphela. Lithatha izinto eziphuma e-America le lizenze ngani ngiyeziyena, then linikeza abantu xa kungukuthi awusekeli iZanu PF awuthola umumbu wangkhona le. Asiwufuni vele thina umumbu, siyazilimela thina. Kodwa lingaqambela abantu beStudio 7 le yamanga abakwazi lapho ejombe, abayazi vele, abaziyazi iy'ndlela eziningi. Lasekuthiwa kuntingi usentingo le, vele ngani wena uphuma entingo wena baba ufuna ukuvothelwa wena? Kuthiwa ngazi ukuthi bakubizani, bakubiza bani wena? Ukukhuluma wona manje eStudio 7 kona manje ungani uphuma entingo le? Lenza ukuntshontsha amadonki le lishiya inkomo eziphaya ezibayeni, lintshontshe amadonki le, lisinyotshele amadonki le donjani le, libuya litshontshe amadonki yethu le. Phumani kithi lina bantu bentingo.
Studio 7 njani? UChris Gunn abogen Saidi sivive kodwa silibuka ngokusibikela indaba ezinohlungozi ezineqiniso ezingabandluliliyo, ezingabandlulisibikele njalo nje izindaba. Ngiyabonga
Studio 7. seven kuya seven basakazi bonke
ogube emtinganile inkomo ezirasafanda bonke ogeyina abemathalela lonke basakazi abade sokungathi i-audio yami isingavulwa ngomusa ngizama ukuthi ngiqondise lapha mina-ke engikhulumayo ukuthi izanu ingayethuseli abantu ukhona ubaba lapha ewardini osesethusela abantu ewardini yebubi district okuthiwa ngusibanda ubaba lo usesethusela abantu ngabona abantu bevela kuma-meetings e-CCC uyabayethusela ezigabeni ukhanyakala esebathwalise nzima ngakho sisithi lokho kakuyekele ngoba kuzamhlupha kusasa kuzamhlupha umuntu esebulewe kumbe esetshiselwe umuzi wakhe isono silandela yena okwakuqala ingozi ilandela wena mayenza ngisithi asisebenzenini amayouth lonke ngiyalikhuthaza ukuthi hambani liyerejista ngobuningi beni indawo zonke lihambe liyerejista ngobuningi beni indawo zonke lirejiste ukuvota livote okuzwayo likhuphe umbuso oyintando ayiphikiswa umbuso ongaphikiswayo umbuso lobandlululo ukuthi ungakhuluma ezinkundleni mbu ungabonakala usupporta i-opposition uyabulawa mina ngikhuluma ngikhona lapha ebubi district nginguDaniel Nxumalo ngiyabonga
linjani studio 7 linjani ngapha eAmerica ngapho hayi thina siright ngapha siright kakhulu siyabonga izindaba lapha lisifakela zona lapha siyabonga iqhubeke lisenza njalo ukwenzela ukuthi sizwe ukuthi lezi zeqamgwaqo ezikwela kithi ngale zenza njani ngithi mphawule mbijana nje kulabo nje mbezwa nje begxekana le MRP ngithi bantu bakithi abantu besithoneni bahlakaniphile abantu besithoneni akula ngitsho loyo one uzama uzosithi uvotele iNdebele kodwa thina abantu besiNdebele ngenxa yokuthi siyangazi kumbe silele kumbe sinjani yithi esigijima sithi thina siyavotela abantu besithoneni lokho esithi phambili ngochamisa phambili ngobani phambili abantu labana vele bona mthetho wabo vele angeke bafa balivotela lingamaNdebele kathi lina kalifuni ukubusa njani linamaNdebele why lingafuni ukubusa lifuna ukuthi lihlale linalivotela abaye abantu kuphela ukuthi bebe yibo ababusayo
hayi ngiyabonga badala ngiyabonga nginawo amagama amaningi angilawo ngoba kusasa ayagcina sokuthwala abantu bathi sesikhuluma kubi kodwa siyabe singakhulumi kabi kuyisasakhona ngapho ekhaya siyadubeka kunjenje South Africa khona la abasifuni yonke into okuthiwa kwenziwa abantu beZimbabwe yonke into abaZimbabwe nokuvota kwangikhona mna mbondo ukuthi abantu bavotelani ngoba sizovota kuphenduke lapho uwinile kuphinde kuthiwe nguye futhi lo uNangagwa akula nto ayenza uNangagwa lokho wayingenayo umgabo bengcono kakhulu ngoba ubekwazi lokususa izikweledi ezindlu yonke into besithi ma kusiza kwamakhampeni so ubekwazi ukwenza obungcono hhayi uNangagwa akula nto ayenza ayikho ngiyabonga badala
livuka njani mahlabezulu livuka njani behlabezulu ngithi lami ngiphosa umbono wami lapho kulo baba lo othina ngezaphu yeyewe ngezaphu abantu bengatsho ukuthi ye amashona ye wadwathi kukura wonto kacace into yakhe kugrawond yangena emaNdebeleni amaNdebele ekhuluma ngokuthi ye emaNdebele kwangela kugrawond yabulala abantu bakhuluma into ebuhlungu into yazi zibuhlungu shwele nxa ukuthi leshona kahambe eshweleni zakhe le engalela abantu ukuthi bethi ye kugrawond yangena emaNdebeleni kugrawond ingene emaNdebeleni yiliphi ishweni elingakhuluma ukuthi langele kugrawond singabochanja sifihlumphini lokuthi nxa sifuna ukusupport into yakuyisupportazo bonke abantu bekubelandele wena hayibo asenze into eziqondileyo into embi
Salibonani kuStudio 7 ngabe linjani siyabonga ukusipha indaba ezimnandi esizizwa zonke insuku indaba zeqiniso ngicela ukufaka lami owami umbono wokuphawula kancane esizweni seZimbabwe emhlabeni wadalwa uNkulunkulu hayi besicela uPresident lo wezano esixolele ngento esiyibonayo kumashosali media lawo ngesikhiwa sabo kumabona kude loku Facebook labo internet kasixolele thina amaNdebele engathi sihlale eGoli eGoli sesixotshwa siyekudla amacimbi etsholotsho mina ngiwetsholotsho kawule yekela izanu leyo yeza ukuthi usithini ubhururu wakho sesithethiswa thina amatsholotsho lama-41 elibani ama-29 amalokhuzeni asethethiswa amatsholotsho labelupani sebethethiswa kodwa phezulu kwakho lokho wasidla ngeground. Ngiyacela sibili libali message yami bengizubuhlungu ma umpresident ekhuluma njalo. Ngizubuhlungu ngiwezana uPF. Kodwa ngento aseyikhuluma leyo hayi lapho ulahlekile ngumuntu omdala umgabe kazange wakhuluma njalo. Ulahlekile lapho mina ngapha. Hayi igama igama lami ngimulitshe nyoni.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amakhulu abantu bakwele Mexico adibane lamapholisa ebholohweni le El Paso del Norte bezama ukungena ngamandla kwele Melika. Kubikwa kulabanye njalo abakade befuna ukungena ngamandla kwele Melika kodwa balwisana lamapholisa baze behluleka. Kwezinye njalo izindawo eziseduzane lomngcele wele Mexico lele Melika. Siqoqe lolandela izombusazo wele Melika umnumzana Busani Ntini ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kubangelwa ukuthi uhulumende kaBiden ukhangelele ukuthi efake umthetho ukuthi abantu abangenayo kwele United States ngamadabla kumele bephiwe amacala. So mbona ngani i-announcement leyo yokuthi umthetho lo uzafakwa. So kubangela ukuthi abantu abaningi bezame ukungena khathesi umthetho akafakwa. Yumbono wami kodwa iqiniso ukuthi vele yona ibhoda ye-Mexico le-United States vele ihlala ilabantu abachamadabla. Abaningi babuya belanda inhlelo ezehlukeneyo, abaningi babuya bezofuna ukuyenza ama-seasonal farming, njalo abanye balande ama-family members ukuthi be-unite lama-family members. Njalo kwesinye isikhathi kujalo kuba lezikliwi ezingenisa izidakamisa lokuningi-ningi okunjalo.
Yona indaba yabantu bona labo abafuna ukungena kwele Melika, ubona ngani ingaqedwa njani?
Ngombono wami indaba leyi ayisoze iqedwe ngokufaka umduli. Ngoba ungazi ufake umduli bayagebha phansi. So okwenzakalayo kufana nalokho kweZimbabwe leSouth Africa ukuthi ungazi ufake umduli kuleMpompo abantu bazangena. Ungazi ufaka amasosha kuleMpompo abantu bazangena. I think okufunakalayo okumele kwenziwe igovernment ye-United States isebenza lelizweni le-Mexico kulamaya amazwe ayo South America. Ikuthi bebe lama program avumela abantu abavela e-Mexico ukuthi bebuye bezosebenza, bephiwa amavisa, bephiwa amapemi, bethi bengaqeda bebuyele. Ngoba abaningi bafuna vele ukuthi bebuye lapha during i-farming season. Lokhu i-spring sizafika kunje bafuna ukubuya lapha bezosebenza. Abaningi baqeda ukusebenza bafuna ukuthi bezibuyelele emakhaya abo, bephenduke futhi kwenye i-season. So ngombono wami mbona ngani ungaba le program evumelayo ukuthi abafuna ukubuya bephiwe ama-temporal permit ukuthi besebenze. Njalo kungaba le mthetho emiye ngafakwa ikakhulu nxa sikhulumela abantu abangaveli e-Mexico kumbe South America. Siyazi ukuthi abantu bayabuya from e-India, e-Africa, le mazweni amaningi bethole indlela yofika e-Mexico ukuthi bengene kwele America. Abanjalo kumele umthetho under i-UN Convention bengavunyelwa ukuthi befuna ukuzoclaima i-political asylum kwele America, kodwa kuthiwe becleme i-political asylum lapha abafikele khona. So nxa umuntu esuke e-Africa wangena e-Mexico kumele ukleme i-asylum e-Mexico, ayikhona ukuthi uye kwenye i-third country in this case udlule e-Mexico ungazivikanga uhlupho lwakho, then usucross usiya America usiyabika uhlupho lwakho. Yikho kunganceda. Kodwa laba abavela bevela e-South America ngabantu abaningi abafuna ukuzobona ama-families bebuyele, abaningi bafuna ukuzosebenza isizini eyodwa bebuyele. So bona ngani indaba yama-permit ingasiza.
Alo ke ngumnumzana Busani Ntini olandela izombusazwe wele Melika ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-New York khonapha kwele Melika. Isikhathi kaSavume uba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba. Ibandla lesisi lithi abantu abanengi kade befuna ukubhalisela ukuvota phansi kohlelo lwakugcina lokubhalisela ukuvota bagcine bengenelisanga ngoba imitshina yokubhalisa ibingasebenzi. Sibe lengxoxo lomunye oyibandla lezanu PF unkosazana Sukoluhle Kaphu Ncube ofuna ukuncindisa isigaba sevungu enkabazwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ngo 7:30 ntambama.